Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekse ni mtuagazi ngolwesi ni mtaka 14 ni kumfumfu 2021 ikama nguntunga milinku mo nanzi ezi hamba pambi li kupupe abatatu nge COVID-19 eZimbabwe izo lo umkhokeli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe emaswingo izolo kungelani lokutshayo kwabasekeli bebandla lakhe ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF. Intengo yezinto ilokhe ingakayehli ilanxanje uhulumende esithi uzabopha osomabhizimusi abakhuphule impadalo besebenzisa umkambo wensitha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abafika phose ikhulu 92 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili i-7,962. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili i-12,096. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,648 kuthi asebetholakele belawo sebeku 132,108. Inani lababulawa yicoronavirus kanye labatholakala belayo lehlile kakhulu eZimbabwe kulezinsuku. Umkhuholi we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe esigabeni semaswingo izolo kungelani lokutshaywa kwabasekeli bebandla lakhe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF. Ivandla leli lithi lanxabe kungeladlakela izolo njengalokho okwenzakale ngomvulo langolwesibili abasekeli bezanu PF bake bazama ukumisa imihlangano yayizolo kodwa behluleka. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Gift Ostalosi Siziva yena obehamba loChamisa.
Besebhigita ezakha sihlangana lama-chief sibona izinduna labo sobhuku sihlangana lama-teacher lesisebenzi kubobhigita sikhuluma labo ngendaba yokuthi kufanele kube lomanyana owezizukulwane zonke labantu bonke ukuthi elizweni kube-ke lokuguquka sitshintshe zabantu bonke kwele Zimbabwe irregardless ukuthi umuntu ngebandla libabezani phepha babuyile bezama ukumisa imeeting zethu babanja indlala zabanika ukudla ukuthi hayi dlanini lamanzi nathani ngenxa yokuthi lilelungelo lokuthi libe lizokhuluma silenkinga kuphela nxa libuya lifuna ukumisa ama-meeting ethu lifuna ukuthi upresident welizwe advocate Nelson Chamisa engaqhubekeli phambili ngomsebenzi. Yikho ke sifake abatsha abathungamelwa ngusisiliya Jimbiri ukuthi bemise ukubana kungabi labantu abamisa kamba kwethu lokuqhubeka kwenhlelo zethu. So siyabonga abantu bemasingo ukuthi inhlelo zethu zikhamba kuhle.
Manje njengoba kukhanya kulodlakela oluvela kwabanye amanye amabandla, likhangelela ukuthi lizathatha njani lolu daba. Liyaqhubeka kunjalo na.
Ilizwe lonke siyathanyela ngoba abantu bonke balokuwelelana mfowethu ukuthi thina njengabahlali bemasingo singabe sisebunzimeni ukuthi siyayethuselwa amapolisi ekhuluma ukuthi hayi thina sisebunzimeni kodwa sivumelana lo mumu eselizweni ukuthi ujaha kangene. So kuyavezi ukubana ke thina sizasuka lapha siye kwezinye indawo ezijeneyo kodwa ke ilanga lingakajoni. Ngitsho ilanga ke lokuthi ipolitics zingakafika emaphetheleni ukuze ujaha engene. Sizame kasho ukuthi sabe sikhambile izwe lonke. Ikakhulu ke emaphandleni ngoba iZANU PF lokuqambela abantu amanga sithi hayi sathathela abantu ke insimu encathi nasingangena sizamisa lokhu lalokhu thina sithi abantu fanele bekwazi ukuthi hayi thina asimelanga lokhu simelela lokhu sibe sileta ukukhanya kundaba ke zombusazi ukuthi ilizwe lethu lephambili lokutshintshwa kwempilo yabantu. So sisuka lapha sizatshela abantu ukuthi siyangaphi sisuka khona siyangaphi ngenxa yokuthi ke yisikhathi sokuthi kube le nguquko elizweni.
Ngemva kokuya esigabeni lezi elihambe khona kubomaswingo khona ngapho lizaya ngapi? Lile njongo yini yokubhoda ilizwe lonke?
Okokuqala ukuthi sesifake abasha bethu ukuthi belungisise indaba yokuthi kwanza ukuqhubekela phambili singamiswanga. Asila nkinga labantu ababeya lama placard, asila nkinga labantu abaseza amalungelo labo okutshengisela. Sile nkinga labantu abathi thina siluze ilungelo lethu lokuhamba abathi freedom of movement. So indaba esilungisayo yokuqala kwesibili nyamuza uphathi thina masiya humana ukhuluma ukuthi thina sile mbhobho lako konke ukukhulumana. IZANU PF yazakala ngababulali, IZANU PF yazakala bathanda into ezokutshaya kwabantu lemsindo. Thina sibuya lokuthula, sibuya lenguquko, asisoze samiswa ngubani lobani ngenxa yokuthi into zethu zisemthethweni. IMDC ayisobandlela bhanwa, IMDC iyazakala. IMDC alliance ithungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa. So sizaqhubekela phambili ngesikwenzayo silungiselela ukhetho luka-2023.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance sixoxela esemaswingo. Kusenjalo ohlaziya ezombusazwe njalo ekhankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi udlakela lwemaswingo luveza sobala ukuthi iZANU PF libandla elinjani.
Inkinga esinayo elizweni lakithi yikuthi nxa sesilungiselela ukhetho kumbe kungavele kube le nkulumo zakhetho sesikwazi ukuthi uhulumende uyavuka kunyamazana, ahlukuluza abantu, atshaya abantu, afuna ukubulala abantu, abethusele ngendlela ezijiyeneyo. Ngiyananzelela ke mina ukuthi iCovid ngathi isiphela le mgomo lekade ikhona yokuthi abantu bangenzi lokhu lalukhuyana mbonangani sizakhitshwa. Kodwa nxa ikhitshwa kukhanya kumele abantu babe sesigabeni sokuthi bayethuselwa, bahlale bethithibele besesaba uhulumende wabo. Ngenxa yokuthi lezi zikliwe ezenza lolu dlame lodlakela ngabantu abangasoze babotshwe, yikho besenelisa ukuthi benze khonokho abakwenzileyo. Ungananzelela uthina masa laye uthe echasisa ukuchasise ngendlela nje ehleka usulu angani uyasekela abantu laba akade belwisana lo mongameli webandla le-MDC. Kulusizi kuyayangisa, kodwa mina kakungethusi ngoba vele yiwo amadoda egugurawund lawa. Ngeza ke babe ngabantu bokuthula namuhla, ngabantu begazi, hayi kusethusi sibili.
Unangagwa yena ubona mhlawumbe ewalalela yini amazwi kaChamisa?
Njengoba ngihlala ngisitsho la kunhlelo ezidluleyo, angikholwa mina ukuthi umnangagwa umuntu olalelayo. Ukuthi sesingamcebisa lo Chamisa ukukhuluma intembo yazikhulumela la uyakwazi ukuthi umuntu amtshelayo asomuntu ongacebiseka, asomuntu ongalalela ikakhulu endabeni yodlame. Ngoba vele ngokwazi kwethu lobaba vele uphila ngakho, lolu dlame lusebenzela yena, lolu dlame luncedisa yena. Angikholwa ke ukuthi angamisa udlame yena wehluleka kumisa igugu round. Angikholwa ke ukuthi usengamisa udlame yena sehluleka ukuthonisisa amacala abantu abangababulali. Angikholwa ke ukuthi usengamisa udlame kunguye yena othuma abantu labo ukuthi beyenze lokho abakwenzayo. Hayi ubezixoxela nje la yomongameli weMDC, akukho engibona ngani kungako ngaba yimphumela. Ngoba laba abantu vele lakudala lakudala bebehlala betshaya bebulala kungenziwa lutho. Kodwa be-opposition kunganakanelwa ukuthi ubulela umuntu uyahamba uyepika njengabothiwa ngo-last maye enkahama ababheka phose 10 years bebhikela icala abangalenzanga. Kodwa abantu esibaziyo ezigabeni ukuthi babulwe uzivane nangiyani obulela umuntu, uzivanani obulela umuntu kababhiki. So kushona ngoba bavikelwa nguhulumende. So kushona sithi umnanga khona namhla khona engalalela, hhayi kangikholwa, hayi sichitha isikhathi inkokhele.
Umnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya izombusazwe njalo ukankasela ukuba ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Usikomitshi wezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa yena uthi umnumzana Jamisa nguye ophehle udlakela lolu ngokuzama ukukhulumisana labasekeli bezanu PF bona bengafuni. Inhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association inakhora ithi intengo yezinto iloke ingakayehli lanxa nje uhulumende esethusela ukubopha osomabhizimusi abakhuphule imbadalo besebenzisa umkambo wensita. Uhulumende uthi amabhizimusi kumele athengise izinto zawo esebenzisa isilinganiso sokuthengiswa kwedola leMelika sihlelileyo esithi idola elilodwa kumele lithengwe ngamadola eZimbabwe ayisishiyangalolunye 1:90. Iziphathamandla zebhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe zihlangane labenhlanganiso zabosomabhizimusi ekuqaleni kweviki bavumelana ukuthi akumelanga bakhweze intengo mahlayana belawulwa ngumkambo wensitha wona othengisa idola leMelika elilodwa ngamadola eZimbabwe afika kumakhulu amabili 1:200. Intengo yezinto ezithiyeneyo ikhwelile yachiya inengi libubula kumaviki amabili edluleyo. Sixoxele siphathamandla senakhora umnumzana efidlela Ncube.
I-command economy ngeke isebenze ukuthi uhulumende achayele imithetho yonke into eyenzakalayo. I-foreign currency yashota, imali yeZimbabwe kayithengi lutho, yiyo inkinga. Ukungathengi kwemali yeZimbabwe lokushota kwe-foreign currency kubangwa ukuthi ezomnotho kazimanga kahle, ezomnotho ukuwakwazi zibangwa ukuthi ezepolitiki kazimanga kahle. Yikho lokhu uhulumende afanele akulungise. Ukubiza abosomabhizinisi ubethusele akusoze kwehlisa izinto ngokunjalo vele kazehlanga. Kunokuthi zese zizaswelakala zigcine zingekho ezitolo abantu sekubahlupha futhi ukuthi bazithole. Zigcine zitholakala emkambo omnyama ngemali ephezulu. Yikho lokhu esesakubonayo kusuka ngo-2000 ukuthi ungethusele osomabhizinisi kugcina kunjalo. Ngakho-ke kakulungiswe ezomnotho ngendlela eqondileyo, kulungiswe ezepolitiki ngendlela eqondileyo. Umnotho wethu kawuproduce lokho kungadala i-foreign currency. Akula investment engadala i-foreign currency. Kanti idola leZimbabwe kalincedi ngalutho. Akula muntu ofuna ukuligcina, akula somabhizinisi ofuna ukuligcina. Lidola elifakwe ngenkani phezu kwabantu kodwa lingathengi.
Ukukhwela kwentengo lokho ungathi kuchiye uZulu ekusimo bani?
Abantu bathwele nzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso njengendlela mhlambe esayigcina kudala. Abantu abaningi abekho emsebenzini, abantu abaningi akade bezithengisela labo izinto zabo zachabalala ngenxa ye-COVID-19. Ngakho-ke basesimeni esibi kakhulu. Abantu balala bengadlanga, bahambe esikolo, abantwana besikolo bengadlanga, abasebenzayo abalandlela yokufinyelela emsebenzini ngezimota lalapho zukhona kokonke. Ngakho-ke balobunzima obukhulu abantu obesabekayo ukuthi sebekhangelela ukuthi mhlawumbe bangalanyulelwa yi-election yona ezayo, ngoba okunye konke lokhu sebekubheka nje kungaguquli lutho. Yikho abakubhekileyo kunzima phansi, abantu bathwele nzima kakhulu.
Uhulumende kuyini ongamkhuthaza khona kumbe ongamxwayisa khona ngodaba lwentengo lolo?
Into engayikhuthaza uhulumende ukuthi lamacebo akhe kasebenzi njalo kasozasebenze. Kudingeka ukuthi kuvuswe ezomnotho, ezomnotho zivuka ngokuqonda kwepolitiki. Okwenza siswele imali yangaphandle, okwenza imali yeZimbabwe ingathengi kubangwa ukuthi i-economy ezomnotho kazisebenzi kahle, i-industry kayisebenzi, imali ezivela ngaphandle kazingene elizweni eze investment ngokuba bengayithembi ipolitiki ngendlela emengakhona. Nxa lezo zinto zingalungiswanga ezomnotho kunye lepolitika kulanto izinto ezalunga. Ngakho ke kakhulumisane labo somabhizinisi ukuthi abethusele. Akhulumisane lamazwe amanye omhlaba ukuthi bakwazi ukufaka izimali ezibaba. Abambisane lomhlaba wonke jikelele labantu beZimbabwe. Ahloniphe iconstitution ahloniphe umthetho ukuza kwenza ukuthi imali zingene iqine imali yeZimbabwe le foreign currency itholakale.
Umnumzana efihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kubhubhe usomabhizimusi weKwekwe umnumzana Denchi Kowo ngemva kokuhlaselwa ngamasela emzini wakhe ngomgqibelo. INews Day ibika ukuba inhlanganiso yabosomabhizimusi Confederation of Zimbabwe Industries ithi uhulumende ngabopha osomabhizimusi abetheswa umlando wokukhweza intengo mahlayana, lokho kuzakwenza umumo ube muvi ngamandla. Izim Life ithi usomabhizimusi umnumzana Kulakwashe Tagwireyi wasebenzisa ubudlelwano bakhe lomongameli Mnangagwa ukuthola icontract yokusebenzelana lenkampani yetrafigura. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela Studio 7 Kips Dube Ntungami Linkomo Sithandekile Mhlanga Presidents Jeremiah Anastasia Ndlovu Ezra Chisa lani lonke engaliqabanga amabizo lizangixolela lapho. Mbingelele labalalela uStudio 7 osinika indaba esiqakathekileyo. Lo dibingelelayo uMotkai Ndlovu obuya eKhezi Chelanyemba endaweni yamadobho. Yazi ngilobuzwa ubuhlungu ngendlela iZanu PF kumbe ngithi umbuso weZimbabwe uhanjiswa ngakhona. Siyisizwe sakomthwakazi yeshi, yazi into yeZimbabwe isithwalise nzima, isisibhowa, isicaphula, isicunula igovernment yeZimbabwe kumbe ukwenza kwabo izinto besihlukumeza betshaya abantu bakithi bakomthwakazi abakhe bekumise.
Injani lonke bantu baka Studio 7 ayisiyajabula ngokusikhiphela zichisa, ngokusikhiphela zichisa izindaba. Kodwa kulamalanga kuyamangalisa ngoba ngiyathumela ama audio ami angiweze balwa ngumuntu olalela iStudio 7 kakhulu. Angiwezwa ebalwa lapho angazi kumbe le number engiyisebenzisayo ayisasebenzi. Mina ngibuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakala ekhaya ngani. Ngeke ngizuze mangihleli ngedwa phansi ngizibuze ukuthi kambe izinduna nabo sobhuku bayakwazi ukuthi siphila kanjani masingapha South Africa. Sisuka emakhaya sihamba ngenqola zomlilo sicross eborder lapho kulezingwenya lapho kulemvubu namagumaguma. Abanye abazali bethu abakwazi ukuthi abantu babo bakuphi. Abanye abantwana odade wethu labafowethu bayafa bedliwa izingwenya, bedliwa zimvubu, bechapha bebuya ngapha eSouth Africa bezama ukusebenzela abadala basemuva. Kodwa uthola ukuthi lowo muntu lowo onomntwana oshonile okanye ofile uthatha umhlaba anike umuntu ophuma eMpumalanga. Le izinduna zibhizi zikhuluma nomnangagwa zithengisa umhlaba zikhohle ukuthi abantwa babo bayaphela besiye South Africa, abanye benza ama accident, abanye bayaziphonsa emafletini. Kanti kwenzakalani kwamthakazi? Ake lizinuka amakhwapha zinduna zinukela amakhwapha lenza into elungileyo.
Salubonani lonke basakazi laba laleli li vuka njani ngalikusini. Hayi, ngiyakuzwa okukhulunywayo kodwa ngilesimanga lapha nge-MRP ukuthi kanti yona khanya ithwele nzima nge-alliance, kanti ibuse nini i-alliance leyo? Njoba nuthangirayi akula muntu ongakwaziyo okwayenzakalayo. Kwahlala isikhathi vele amavoti engisafuni ukuwa-announcewa, kwathiwa kwenziwa i-runoff, wagcina yena umgabethi ulokhuzile uwinile. manje kanti wenzeni izani ake likhucabange ukuthi kanti ilesikhathe singanani yona ivusa waye bengayikhulumi okuthi ukuthi bona vele bazondana lani the MDC alliance ayisikho ukuthi kumbe kuthwa kanjani esikubona la bona balwisana le alliance kabalwisani lezani thina nje alliance besingakhethi umhlobo ukuthi sikhetha umshona kumbe umndebele khathesi umntana umthetho lishona wena uthi uzamthini ke lo mntwana njoba elishona lwana uthethe laye uthethe ishona uzabathini labo mntwana
Sanibonani ku Studio 7 basakazi bethu nonke nje ngobuningi benu nangokuhlonipheka kwenu umsakazo wenu lo ufinyelela endaweni eziningi kabi siyanibonga kakhulu okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo bakwethu ngilapha eGoli benginesicelo ku Studio 7 engifuna ukuthi nje ngikhalaze bengisacela ukuthi amaparty afana nabo MDC omonzola nabo MDC ochamisa bayanikezwa ithuba eliningi lokukhuluma kakhulu ngale ku Studio 7 yesishona babuye bazonikezwa ichance futhi ngapha bekungenani ke ukuthi sizicelela singabantu ukuthi ngapha laba ochamisa nabo omonzola bathi ukuwafu ulwa kancane lapha kunikezwe omthwakazi Republic ozaphu obheshi likaZulu wonke amaparty agxile kumthwakazi ilanikeza ichance eningi ngapha nawe akhona ukuthi aveza amakhono awo siyacela
Sasazwa Studio 7 siyalibingelela ngalekuseni sithi niphile othando lukaNkulunkulu lathi siyanithandaza sokuthi niphile nisakazele indaba ezimnandi enisakazela sona siyazithanda kakhulu nizophawula nkonanisa nomagalela mafa sibanda umsekeli kamongameli webandla le-MDC alliance esithi mayethi asingakhethani ngemihlobo oqala ukhetha omunye ngemihlobo phakathi kwethu nabantu besitshoneni ngobani ubani oqala ukhetha omunye ngemihlobo ungasihlukunyezwa sihlukunyezwa ngomuntu othile uyasho ukuthi nangobani uyangihlukumeza ngeke ufuna unginginzi thina-ke asinginginzi siyaqamba ukuthi amashoni asihlukumeza endaweni yethu asemathebelelenti kumele sitshele umhlaba ukuthi siyahlukunyezwa sihlukunyezwa ngobani yikho sikutshela umhlaba ngoba siyahlukunyezwa vele lokho ukuthi singakhethani ngemihlobo elize lagunywa ngamakhiwa nansi iboda babris iyasebenza yasebotswana neyasezambia aze yasebenza zonke azange sifanele ngomgabe nonkomo
ngiyabingelela kini lonke basakazi be-Studio 7 kanye nabayaleli bonke bakusiza kumthakazi ngigile njani ngendawo ngendawo umsakazi udabe ngilo ludaba labantu abachothoza i-MRP la maqembuqembu lawa asezibiza ukuthi ngamaqembu esindebeleni azamele abantu besindebeleni kunini singabantu besindebeleni sihlukunyezwa ngamaqembu okuya e-Harare ezosihlukumeza even i-MDC ibandla elafonywa lapha olawayo but basuka benza iphutha bafaka umuntu oshweni phambili wasuka wasibandlula sibantu esindebeleni namanje sisabandlulelekile sesizama ukuthi sivuse iqembu sivuse umqondisi ngoya asizamele sibone ukuthi kusasa uzosifika kuphi naye i-MDC inikile almost 21 years isiphethe akula into enhle eyenziwa thebelelende ayizange yasihlulela ifaka amakhansilapu nakuphi akula zidarada amagodigodi yonke indawo i-MDC kudala sayinikeza iplan 20 years iyenzele zanifike 41
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umsakazo we-Voice of America ubika ukuba elekhatha lithi udaba lokunanza uhulumende wama-Taliban kwele-Afghanistan aluqakathekanga okwamanje ukwedlula udaba lokuhlenga lelo lizwe ebunzimeni elikhangelane labo umsakazo munye uthi njalo uZulu weMalawi uthukuthele phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ephezulu petulo letizili ngesilinganiso sokungamachumi amabili lambili ekhulwini i-22%. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe uthi uzavula imingcele yakhe exhumanisa iMelika, iCanada leMexico ngenyanga ezayo ukuze avumele uZulu Makhaza ukungena lokuphuma kuleli lizwe. IMelika ivale imingcele le kunyanga ezilithumi lasishiya kalolunye ezedluleyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Bekuvunyelwa ukungena abantu abalenhambo eziphuthumayo kuphela. Kodwa unobhala obona ngendaba zasekhaya wazise izolo ukuthi kusukela ngenyanga ezayo limingcele izavulwa kuvunyelwe iloba ngubani osehlatshiwe wonke amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Well, kuqakatheke kakhulu ukuthi imingcele le ivulwe ngoba abantu bavele bayatravela, international travel ayizangistophe. Abantu bayatravela bese Europe, bese Africa nakuphi nendawo kungelankinga. So as long as betshengisa i-certificate sokuthi batestiwe for i-COVID and ba-negative. So I think kuqakathekile ukuthi bavule imingcele leyo kwenzela ukuthi i-travel iqhubeke, kuqala ukukhuphula umkhonomi. Ama-tourist afunakala and labantu abaningi abe-America bathanda ukuvakasha besiya e-Canada lokuya e-Mexico. So I think kuzo-improve umkhonomi. I think into ezojabulelwa ngabantu abaningi futhi.
Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane eMelika bafika ku-56%. Ukuvulwa kwemingcele le akusoze kumemethekise lomkhuhlane ngamandla yini njengoba bebanenkanga kabantu abangakahlatshwa.
Mina ukuvula imingcele ngibona vele kulungile kakhulu ngoba angibona ukuthi vele bekuseva i-purpose enjani ekustopheni abantu abafuna ukungena ukuthi bangene, ngoba njengoba ngishilo abantu baflyer in day in day out besuka kwamanye amazwe. So yeah, i-56% siyazi ukuthi itshengisa ukuthi kule 44% yabantu abalokhe bengafuni beresist ukuthi ba-vaccinate. Ngiyazi ukuthi inumber ekhangelwe ngumuntu wonke ukuthi sifike ku-80% lapho sizoba khona le herd immunity, okuyiyona ama-scientists ashilo ukuthi kulapho esizobe sesilinqobile khona igciwane leli le coronavirus. Kodwa ngokubona kwami i-travel between i-Mexico le-USA le-Canada angiboni ukuthi kungaba yi-super spreader or anything engakhoza ukuthi igciwane liye phezulu noma liye phansi. I think abantu be-America kumele bazimisele ukuthini balwisane lali gciwane leli ngokuthi bayo-vaccinate. So i-education iyafunakala kakhulu, especially kule 44% e-resistayo ukuthi i-vaccinate, ukuthi bakhululeke labo bahambe bayo-vaccinate besazi ukuthi silwisana legciwane elibulale abantu abaningi kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 izolo. Umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe emasingo izolo kungelani lokutshaywa kwabasekeli bakhe. Intengo yezinto ilokhe ingakayehli ilanxa nje uhulumende esithi uzabopha osomabhizimusi abakhuphule imbadalo besebenzisa umkambo wensitha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi uNtungamile Nkomo.